Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Namhlanje ngelizwi lethu eliphela encwadini yokuloba kwamvangeli uLuka isahluko sesithupha. Siqale kuyo indima yesithupha sihuma endimeni yesikhombisa. Inhloko yendaba ithi uJesu uphilisa ngesabatha. Kufundeka kanje, kwathi ke ngelinye isabatha wangena esinagogeni wafundisa. Kwakukhona umuntu lapho osandla sakhe sokunene sasishwabene. 7. Ababhali nabafarisi bamqaphelisisa ukuthi uyaphilisa yini sabatha ukuze bathole ukumbeka icala. Zihlobo ezithandekileyo, lapha sihlangana le ndaba uJesu esiyangena esinagogeni, lapha esiyafundisa khona abantu iindaba ezinhle zokuphilisa inyama lemiphefumulo yabo. Kuthiwa phakathi kwaleli xuku elalikhona lapho esinagogeni kwakulababhali labafarisi abathi nxa uJesu engena kabazange bakhangele ukusiza lo umuntu welisandla okuthiwa sasishwabene. Bona bangena bekhangele ukuthi uJesu uzakwenzani kulo muntu olesandla esishwabeneyo kwisabatha. Lingizwisise kahle. Kabazange bakhangele omunye wabo lo owayehlupheka elisandla esigogekileyo. Bona into abayikhangelayo yikuthi kambe uJesu uza kuthini ngomthetho kaMosi lo wawusithi abantu ngesabatha kabaphumule bangenzi lutho. Kuthiwa babeqaphelisa ukuthi uza kwenzani ukuze bambeke icala. Umuntu lo wayedinga uncedo lobana laye aphile impilo engcono efanana le abanye abantu abelakho ukusebenzisa isandla sakhe esenza imisebenzi eqondene lokuziphilisa. Kabazange bake bakukhangele konke khona lokho. Bona asizwa ukuthi babegogeke ngaphi ngaphandle kokuthi mhlawumbe babegogeke engqondweni. Bona abakukhangelayo yikuthi uJesu uzakwenzani ngesabatha. Babekhangele ukuthi bambeke icala angenza into ezasiza lesi sidalwa sikaNkulunkulu esasihluphekile esasidinga uncedo sisiza esinagogeni ethempelini ukuthi laso mhlawumbe engxenye singadobha uncane njengoba wayegogekile. Engxenye ngumuntu owayephila ngokucela ukuza kwakhe esinagogeni wayesenzela ukuthi mhlawumbe laba abalezandla ezimbili laba ababhali labafarisi okwakuyizikhulu phakathi komphakathi bangamsiza. Kodwa laba abantu kabazange bakucabange bona ababhali labafarisi bathi bona bakhangelele ukuthi uJesu uza kwenza nesabatha. Baningi ababhali labafarisi phakathi kwethu abakhangele belalela amazwi abanye abantu endaweni yokuthi bakhangele ukuthi bona bangadlala ndima bani ekusizeni abanye abantu. Into abayaziyo ukusola lokwenameka abantu amacala. Bakhona abantu sengisho kuleli lizwe lakithi asebesesaba ukuthi bakhulume indaba ezizasiza abanye abantu ngoba bakhona abaqaphele ukubona ukuthi labo okumele basize abantu baza kuthini. Zihlobo zinkosi ezithandekileyo, naka abantu ohlezi labo bazwele usizi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni. Nkulunkulu sinike inhliziyo lozwelo lokuzwisisa yokunceda labo abehluleka phakathi kwethu singanaki okuningi. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungameli Nkomo.